Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuNkwekwezi 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umuntu vele abe ufuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini, kubangelwa kuyini. Akumelanga akhulume kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dolari, kumele ukhulume ngokulakha.
Kulabantu asebephanyeke edalele High Court becela ukuba kuhlolisiswe isiqa somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ovimba abeZimbabwe ukuba bakhulume lamanye amazwe ngezitshengiso zenotho.
Uma ngihlangana lo muntu kumbe ngweVenezuela abe sesixoxa ngokuthi alina liphila njani, kanti laphile ngathi lizinyamazana, kini kwenzakalani, kube sekuthiwa licala ukuthi kumele ngiboshwe.
Kodwa abaphikisayo bavumelana lokwenziwa ngabafuna kuhlolisiswe umthetho lo. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu ababili ababambisana lenhlanganiso ezimeleyo abacela ukuba idala leHigh Court lilawule ngesinye isiqa somthetho weCriminal Law Codification and Reform Act esithi kumele kujeziswe abeZimbabwe abakhulumisana lezizalwane zakwamanye amazwe ngokufakela ilizwe leli isijeziso zenotho lokunye. Intathe lezindaba umnumzana Valentine Maponga loBaita Moyo Muzulu ababambisana leVeritas bafisa njalo ukuba kuhlolisiswe isigwebo esifakwelwa labo abephula umthetho lo abalakho ukugwetshelwa ukulengiswa. Bathi esinye isiqa somthetho lo ngasikho emthethweni ngoba sivimba abeZimbabwe ukuba bexoxisane labamanye amazwe ngendaba ezijeneyo langezitheso zenotho. Unkosikazi Virginia Mabhiza okhokhela uhlangothi lwezemithetho ole Attorney General's Office uthe kakaphiwa amaphepha ahambelana lodaba lolu. Ukuze sihlaziye okudingwa ngalaba abaphanyeke udaba lolu emthethwandaba, sixoxele lo mnumzana Joseph Juma ofundela ukuba ligqwetha njalo omele iphelandaba jabalala edale lephalamende ekubandla leZANU-P F.
Umuntu vele abe ufuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini, kubangelwa kuyini. Akumelanga akhulume kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dolari, kumele ukhulume ngokulakha.
Ngodaba lwama-sanctions kumbe umuntu ezethi nxa kunjalo ngcono phela kufakwe izitheziso zenotho, abantu bafakelwe bolabo ukuthi babephula umthetho kumbe bavimbe ezokhetho.
Okungalunganga yikuthi umuntu akhulume ngokufuna ukucelela ama-sanctions elizweni leZimbabwe. Kuyabe kufuna ukuthi wona ukhulume ngokuthi khona uvikele njani ilizwe lakho ukuthi lingafakwe ezijezisweni njengazona lezo. Yikho okubalulekile khona kore, yikho kumele kwenziwe ngumuntu othanda ilizwe lakhe.
Kodwa kulesinye isikhathi phela golide esibona ukuthi umuntu uyasesondile ethi akuyenziwa phela lokhu bajeziswa abantu labo. Kuyabe ungaqondanga khona
funda ukuthula uqale ube right, usukhuluma usu-right ngoba isikhathi eziningi sizikhuluma nxa sithukuthele ugcina usuphambanisa usenza into ongasongiphinde uyibisele futhi. So njengoba ngisisho mina, akula muntu elizwe lakithi eZimbabwe la omele abone ngantu ulelungelo elokuthi afuna ukuthi iZimbabwe ijeziswe. Ungabona umuntu onjalo ukuthi uthi vele hhayi kule nkinga khonapho.
Umthetho wokuthi nxa ungawona bakuthole ule cala babesebekugweba kweze ulengiswa phela kuthiwa hhayi uwenze icala inkalakatha kwaphaka lokuthi ubulala umuntu kumbe kade uzama ukugenqula uhulumende. But vele akuhambelani lokho, kumele kususwe lokho.
Umongameli wethu he has been advocating ukubana kususwe isigwebo sokubulala umuntu. So leso sigwebo lesibona ngata parliament kathesi, so sikhuluma izaba le public hearing ekukhulumisa udaba lolana, sikhangelele ukubana into ye death penalty isuswe ingasabi khona. kodwa ke umuntu ofuna ukubani lizwe lakhe elijeziswe ngama-sanction lezinto ezinjalo vele aso muntu omele ahlale phakathi emphakathini wabantu umuntu vele olungelela ukuthi ahlale jele kuphela kodwa i-death penalty hayi umongameli layo ukhanya uyalwisa seyona ikhitshwe ngayilunganga.
Lo ngumnumzana Joseph Juma ofundela ukuba ligqwetha njalo umele iphela ndaba jabalala edala lephalamende ekubandla leZANU-PF wexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ngibona kuyinto eqondileyo ukuthi bakuveze khona lokho njalo kuzaba yinto yokubonisa izigwenxa zikahulumende
kodwa lapho elikhona khonapho eSouth Africa lapho osebenza khona uyesaba yini ukuthi ukhulume leziphathamandla zikahulumende kumbe abanye abantu likhulume ngezombangazwe kweZimbabwe
asesabi lutho bakudube nxa sisemsebenzini kwesikhathi kumbe yilunch khonaphana sizathatha i-ANC siyicazulule siyibeke laphana sithathe i-EFF senzo okufana sithathi DA futhi angeke kuze uthole kumbe sesizondana emsebenzini ukuthi sikhulumeni ngalokho labo baza kuxoxa ukuthi khona kade kulesikhathi sikaMgabe bathi indaba ekaMgabe lo sekhona liyabehlula lebizo lakho kulibiza abaphonguto sekhona so yinto eSouth Africa nxa kuthiwa khona umuntu ukukhululekile yikho khona lokho engicabanga ukuthi impi yenkululeko yayilwelwa into ezifana lazo yalezi hayi lokhu okweZimbabwe ukuthiwa kumele ungaxoxi lomunye umuntu khonapha nxa ngihlangana lomuntu kumbe ngweVenezuela abe sesixoxa ngokuthi alina liphila njani kanti laphile ngathi lizinyamazana kini kwenzakalani kube sekuthiwa licala ukuthi kumele ngiwotshe anti abona kuyatshengisa kanti vele kasikakhuli ngokwezombusazwe kasikakhuli ngokwezomnotho asikakhuli ngokobuntu nje kuphela. Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi after having independence over 40 years kodwa lokho sisacaba ngendlela engathi ubuchopho bethu bubuhlungu ngalindlela kuyayangisa kakhulu lokho
kwenza kuyini ukuthi kube lemthethweni
imithetho enje babudube ikotshwa kuSmith uSmith futhi azabe ngcono babe busy besithi ngakube lama sanctions izani yona le ngesikhathi sika Smith kabazange bakulawo so ke uyabona ukuthi lapho sikhona nguntando kayiphikiswa abantu laba bathe bekeeper uSmith basebekopa ukuthi how izigwenxa zika Smith zimnandi lati sihambe ngazo bechama bataka Smith nalawana lokho esisi iZimbabwe ilokhu ingakakhululeki yikho khonoko kutshengisa ukuthi ayikakhululeki akukhulumeki kakulati lokuzena imedia ivaliwe yonke into and ihistory will judge these people kumele ukuthi bengabanye abantu ngicabanga ukuthi kuyimi bengingayangeke ukuthi kanti kuhistory kuzatwilizwe leli lathola independence 40 years kodwa kungavunyelwa ukuthi umuntu asole into ewrong nxa kulama sanctions why should we not be able ukuthi kulume ngawo ukuthi kathi alethwe yini asihlupa njani angakhitshwa njani kumele sithule kuphela sivale umlomo sibe izimumu akusebenzi okuyinto lokho kutsho ukuthi bazasibulala sonke basivalele sonke ilizwe lonke lwanele uyikubusa bani kona lokho yikukhokhela bani abantu kona lokho kuyayangisa lokho babudube lokukhuluma ngakho kuyasiyangisa ukuthi ayikho into esingayenza very embarrassing.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance weqoqa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abamele ele-Israel Hamas baqhuba umhlangano okuzama ukuba amacelela amise impi iyaqhamuka nyakenye njalo kukhululwe abathunjwa yihamas ngesikhathi esifanayo. Kubikwa ukuba ele-Israel selibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu lasilane 34,900. Ele-Ukraine lithi ele-Russia selibhidlize idolobho elisesabelweni seDonetsk ebeliphethwe libutho lakulelo lizwe. Lithi ele-Russia lizama ngamandla wonke ukuhluthuna indawo eziningi. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko wena.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Mavela Sidube, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Salubonani balaleli emakhaya. Lona nguMavelas, umkhokheli ozalwa intombi yakwaNdlovu, magajeni kuyabenyathi. ubaba kungudube umthembu ozithembayo. Namhlanje ngithe ngizothanda ukuba sixoxe kakhulu ngesimo sezulu ukuthi kanti endulo okhokho bethu bebesenza kanjani ukuzizululini, ngoba sibona namhlanje ezweni lakithi alikho izulu, alini izulu. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungabe kuyindlala na. Ikanti-ke mina ngithema ngokubhekisisa ngikhangela, ngiyakhangela ukuthi ha-a kanti okhokho emdulo bebesenza kanjani. Konke lokhu kuhambisana lesiko, kusesikweni lakithi singabantu abamnyama ukuthi bekusibiwa emtolo. Lingakhumbula kakhulu bayakwazi ogogo nabomkhulu ukuthi bekuyiwe emtolo kuhambe kuyocela izulu, kodwa namhlanje silulutsha asisakwazi konke lokho.
Singathi kwenziwa yini konke lokhu Dube?
Ngenxa yokuthi sesawalahla la masiko, izulu kalisani. Bekuyiwe njelele kuthiwa kuyocela izulu, zifike zitshaye khali ngungu, begide amahosana, begide makugidiwe, besuke njelele izulu liyona, kodwa namhlanje akusayiwe njelele. Bekuhanjwa kudala abantu abadala kuyeklinwa izihlahla lezi ezatshaywa lizulu, kusathiwa inkosazana. Bekwaziwa ukuthi ziyahanja amathambo wonke laba bamba begamula izihlahla lezi zitshiswe, iganga liklinwe, kucentwe lapha kube kuhle, kudojwa amathambo yingcekeza yonke esegangeni, kuhanje kuyecela izulu, izulu line. Kodwa namhlanje alikho, abantu bayafa indlala. Ngisalijahe lisacathulayo bengicela ngoba lilalele ukuthi asikeni sikhangele ukuthi kambe kungakonakelephi singabantu abamsuntu, abantu abamnyama. Silahlile amasiko, namhlanje izulu asisaliceli, asisakwazi nokuthi kuyacela izulu. Bakuphi ogogo bebehamba besiyenjelele, bakuphi abadala bebehamba besiyenjelele bayocela izulu? Namhlanje izulu kalini, kasiboni lutho, indlala nje kuphela, sibuzana ngapha nangapha. Kodwa kudala bekusenziwa isintu, izulu line, konakelephi sizwe esimnyama, sizwe esikhethekileyo?
Ufisa ukuba kwenziweni?
Mina benginesicelo bantu abadala ukuthi kasike sibhekene emva, ukuthi emva bekusenziwa kanjani, kuphilwa kanjani. Isintu sakithi sisilahlile singabantu abamnyama, phela singathi sicabanga ukuthi hayi sifulathelwe, sithi uNkulunkulu akasizwe, kanti hayi thina kumele silungise indlela zethu. Kuyafana nomntwana ofuna ukubhala i-test kodwa angarevisanga, kodwa lo mntwana ebe engafundanga. Namhlanje siyi-youth, silulutsha, asisakwazi konke lokho. Isintu sethu silahlekile, asiseli isintu thina ngenxa yokuthi sesigxile entweni ezintsha, into esazilethelwayo ekubeni sikhohlwe thina indlela zethu. Benginesicelo bantu abadala ukuthi asike sibuyeleni, izulu silicele, kuyiwe njelele, ihlonitshwe njelele. Kudala bekunezizibu ezisimamazi kodwa namhlanje azisekho.
Lo ngumnumzana Mavela Sidube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu Dube, ungadinwa lakusasa.
Khangela ezinye yezizwe,
siyawagcina
amasiko,
bayawagcina amasiko awusenziwa.
Okwamanje sonke isikhathi sezokholo lesiKristu silontukamela inkomo.
Lamukela kuhlelo fuselela umoya, igama ngontungami linkomo. Namhlanje silomfundisi usenisibanda.
Bemfuna ukuba siqhubeke phambili sixoxa ngendaba yezithelo zikamoya. Lapho Paul uyakhuluma labaseGalatia, yena lapha sibona ukuthi Paul wayekhuluma labaseGalatiya ukuthi base bebuyele ngemuva kulokuthi baphile ngaphansi komusa kaNkulunkulu. Base befuna ukuthi bebuyele becabanga ukuthi ukwenza izinto lokulandelela imithetho thetho ehlukeneyo yikho kuzayenza ukuba babe mazi uNkulunkulu ngcono. Kodwa uPaul wayelapha ebachasisela ukuba wayebalethela ivangeli lomusa, ngakho-ke akumelanga babuyele ngemuva. Kodwa sihlangana labo kuchapter 5 la, Galatia chapter 5 ivesi ka-16, uPaulu uthi yena ngakho ngithi philane ngomoya kaliyukuthokozisa izinkanuko zenu zenyama ngoba imvelo yesono ikhanuka okuphambene lomoya lomoya ufuna okuphambene lemvelo yesono kuyaphikisana ukuze lingenzi elikuthandayo kodwa nxa likhokhelwa ngomoya kalikho ngaphansi komthetho ngakho ke kutshona kulombuzo abantu abaningi abala ukuthi kambe kuyenzeka yini ukuthi umuntu aphile engekho phakathi kwesono phakathi komhlaba lo onzima kangaka uPaul lapha mbona kuvesi le uyachasisa into eqhakathekileyo ukuba kuyini okwenza ukuthi umuntu ijaha kumbe intombi likwanisa ukumelana lesono uPaul uthi yena nxa liphila ngaphansi kukamoya kaliyukuthokozisa izinkanuko zenu zenyama kutsho ukuthi into eqakathekileyo yikuba abantu okokuqala bavumele ukuba umoya kathixo lo jesu abe phakathi kwenhliziyo yakho abe nguye obusayo abe nguye okuphakamisayo empilweni yakho ukuze ube mazi uNkulunkulu sinanzelela ukuthi livikesi eledlulileyo besikhuluma ukuthi nxa sukwenzile lokho kuba lezithelo eziba khona empilweni yakho ezikhithwa ibudlelwane bakho lo uNkulunkulu lokuba uJesu wena uxhumeke kuye uJesu uthi yena mina ngilivini yilo lalo lugatsha olukimi luba lezithelo ngakho wena nxa ugatsha lakho lukuJesu kulezithelo eziqakathekileyo kumele ziphume kuwe ngakho siyabona ukuthi esinye isithelo esiba khona yikuzithiba lapho uPaul yakhuluma ngokuthi izithelo eziba khona kuba lokulunga kulokuthembeka kulobunene kulokuzithiba kulothando kulokuthokoza kulokuthula kulokubekezela ngakho ke kutsho ukuthi nxa wena umoya wankulunkulu uphila phakathi kwempilo yakho njalo lezithelo ezivela kuJesu enye into eqakathekile esinye isithelo zabalaso yikuzithiba kutsho ukuthi lapha ke uyabukwanisa ukuzibamba ungabuswa inyama yakho njalo siyananzelela ukuthi uPaul lapha yakhuluma ngokuthi ezintweni ezinje akulamthetho kutsho ukuthi awuzithibi ngenxa yokuthi kulomthetho okuncedisayo awuzithibi ngenxa yokuthi ulandelele umthetho kodwa uyazithiba ngenxa yokuthi umoya oyingcwele ukhipha izithelo zawo phakathi kwakho siyananzelela ukuthi okunye okuba khona yikulunga lokuthembeka ngakho kulivika isigqiba lendaba yezithelo ngifuna ukukhuthaza ukuthi kuyakwanise ukuba umuntu aphile impilo ethokozisa uNkulunkulu
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu siziletha phambi kwakho moya engcwele ukuba kube ngobusayo kube nguwe njalo empilweni zethu osizayo ukuba sibe lezithelo izithelo zokuzithiba izithelo zokubekezela izithelo zothando ukuze ubufakazi bokuba uJesu uyaphila empilweni yethu kube khona egama likaJesu siyathandaza amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda siyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungami linkumo
yes siyabonga kakhulu untungami linkumo sike sizwe ezabatsha
siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami nguTabo Kancube namuhla sixoxa nonkosazana Patience Siramba omunye wabakhokheli bohlelo lwewozi Biz Innovator olufundisa abatsha amabhizimusi
Thina siyathaba ngoba nxa siyenza ama-training zethu awe-Biz Innovator si-emphasize ukufundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwama-business abo for instance ukuthi umuntu engakubuza ukuthi kanti wena Patience uyenza okwani kumele ukwanise ukukhuluma ngokuzithoba ukwazi ukuthi uyakukhuluma ngokwani so abanye bethu abatsha esibafundisileyo ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwama-business abo omunye wakhona sayenza futhi ama-pitch competition la ukuthi abantu ba bakhulume ngokwama-business wabo omunye wethu wathola i-number 3 and then khathesi sethaba ukuthi wa-invite ukuthi ahambe ayophitha ko-JCI last week omunye wabo wathola enye i-investment through i-Empower Bank omunye wama-participant ethu wakwazi ukuthenga i-industrial sewing machine. So sabe sifuna ukuthi into ezinjengalezizo esikwazi ukuthi abatsha bahambelele phambili ngamabhizinisi abo.
Sibona liqhubekela phambili likhuthaza ukuthi abatsha bebhalise ukuthi bathole usizo phansi kwe-Biz Innovator. Abona bamukela njani uhlelo lolu abatsha?
Sibona njengathi bayathaba kakhulu ngoba abanye bangikhona nxa siqalisa i-training yakhona first day baya bengawazi ukuthi baya be-blank uyabe ewathi yena uthunga okwamabheki ukuthi awathengise ngaphi akuhambise njani uyabe engela lwazi lokuthi ahambe njani. So saqalisa i-first training sayenza e-Harare sayenza i-Intare Gqeru Bulawayo. So from 6 to 6 siyabona ukuthi ama-applications ethu ayaba maningi ngokuhamba kwesikhathi. And then sometimes like kathesi siya-advertisa e-online sibona ukuthi kuya labantu abaningi afuna ukuthi bangene. Ansho uyabona ukuthi abanye bengafunda bayahamba bayetshela abanye endlini. Uzaza umuntu sekende futhi kanti ngingabuya yini lo mngani wami. Ansho uyabo so khonoko kusithengisa ukuthi abantu bayathaba and kuyabasebenzela esibafundisa kwakhona. And even i-networking yabo bona njengama-patterns siyabona ukuthi kuyanceda. Abanye ababili bona bakwanisa ukubambana ukuthi bayenze enye i-project. Yizo izinto eziyabe sifuna ukuthi abantu bayenze.
Likhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubekela phambili okwesikhathi esinganani. Kungabe kulabanye abafisa labo ukuthi bangene kulolu hlelo bezisaba ukuthi lungaba seluphela?
Grantie yethu yayikwazi ukuthi iyenze amasizi ayi-4 kuphela and sesiphedile. So ngathe sesiphelele online program ukuthi sibe sifundise abanye abatsha. Kodwa thina sithi since i-program yakhona inguza ama-mentors, so abantu bazaqhubeka phambili bekhuluma ngama-mentors abo and then thina lathi ama-WhatsApp groups ukuthi sibe siqhubeka phambili njalo ukuthi sibe sibakhuthaza sibanike enye ama-opportunities ukuthi singazwa ukuthi kule funding ngapha abantu bazakwazi ukuhamba bayeyidinga. But owakathi sizagcina nge-online program ezagcina abantu abayi-300.
Kulabanye abangabe belalele befuna ukuthi labo bangene kulolu hlelo bengangena njani?
So kathesi ngahamba kuma-Facebook page ethu i-Biz Innovator, i-LinkedIn Biz Innovator kumbe i-website kule open application kathesi. Kodwa ukuthi ungene kule i-application kumele ube le-business idea ezwakalayo kumbe an-existing business ezwakalayo and sabe sifuna ukuthi ube le-data ngoba le sizabe siyenza online.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa noNkosazana Patience Siramba, omunye wabakhokheli bohlelo lwe-WOZ Biz Innovator olufundisa abatsha amabhizimusi. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Yes, siyabonga kakhulu-ke Tabo Kancube, ungadinela kusasa. Wezemidlalo ezatshisa sibandawo sethulela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba sekasilaga Premier Soccer League.
Impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe namhlanje: Arundel Movers 0, Highlander 0, Caps United 3, Wange 0, Chequered Pirates 1, Simba Bora 2. Izolo-ke iBikita Minerals 1, Itel 1-1, Chicken Inn 0, Dynamo 0, FC Platinum 1, kuthi Green Fuel 0, Herentals 1, Yata 0, Ngezi Platinum 1, Plower Chiefs 0, ZPC Kariba 0, Manika Diamonds 2. Eskom nobaningalani-ke ezomklomelo abafana ba-Highlanders bale 10 games kukanti 19 points, le Manika Diamonds le 10 games 19 points, Simba Bora le 10 games 17 points, Chicken Inn ke 10 games 16 points. Kukanti ke abafana be-Dynamo sluke bengaphansi esingathi-ke ku-bottom half ye-Premier Soccer League eZimbabwe.
Nanko kunye okwezemidlalo akesizwe njalo ezotshisa sibanda ixoxa loDouglas Mloyi okwadlala umdlalo wenguqu yokuqembu le-Highlanders.
Wacula umculo olodumo lwabomajaivana wathi kuleli lizwe sake sashayina, waphinda wathi ithilamoya elamathambo ngabe dlala njani uDouglas British Mloyi, kambe ke udlala kanjani? Konke lokhu kuyikuthi uBritish wayedlala ibhola ezingeni eliphezulu, wazalwa koBulawayo wafunda khona, waqala ukudlala ibhola esemncane esafunda pho. Waqala njani ke ukudlala ibhola le-Highlanders?
Right, reserve side ngangu 1973 ngoba kwakule reserve league, and then 1974 ikuba bangela khona ku first. From there hayi
ukuthi British kwavela ka
lo teacher othwa ngubhule wayengu referee what when the complexion yakho le accent yakho sa is British vele even the type of play yakho hayi ngu British so ikora bela hlela kukhula khona ibizo
o British wayengumvimbi kuqembu lamahlola nyama wayethakazelela ukudlala lobani pho emuva
baningi because mina ngingena phela kuqwaya le ndaza was the youngest player and then retire and all this play. So we have very many of us are going to achieve any. Flores is not the last. It's like the 20th century Sunday play closed, yes. But I enjoyed the Kuru Hilo one, Hilo Zanda. Yeah, I got Kuru Kuna person say I retire as soon as I sang the Zanda.
I was a little bit poor, so I was sitting here, Valanga Pay to Taki, Neskate, Lala Helendas, Moba, Esazua, Lala Rez, and Buku, Ezing and El Pezuru, all wins and Janine Locum Doy.
I can't come in. Nanagis Niger would try to hide. I'm a striker. I call a civil dangerous and I would need low, low. I was him as so nice Niger as it. I would try and shut them out. As a time, I was a leak in your period. Leak years alive, period. It's a rose bomb. It's a book. I took was running it. Also, marriage was sneezed at the time. Castle Cup, Zifa. Well, Castle Cup, the Castle Cup name, but I cannot say it's for Cup. Or Independence, love.
Umlo is a cumulate choker, Wafundela Kesha, Abadan Benguku.
Nothing retired, very much about Mununga coach. Rights and Tetigama certificates, a soap talk on our rights, a Munu Yogmaloa division. Ah, Bagmaloa division is being a chauffeur and a chauffeur, right? Utilam Tolan experience. By and by, I was being. Fagai go ahead as an assistant coach. Mabango assistant Galusin. I go Martin.
O British Utia Batari, Bagudalan Scati Sake, Lagules and Suga Safan, or Bagules and Suga Batinang.
And Kurmeri will just suppose matter, but there is a big difference. Great difference, you would deny. Why not in Kalan would the Lava Vanagatis was a little mad. Tonight it was all about the passion, right? About Kanang, because Lugusa Bausa. See now, Sigala is a suspicion as well. Suspicion is trying to do it as if right, you will find with suspicion Lugavana. My love, Sana Laborais.
I want to watch about the Lepo, so who made away Evo about Patel School that would come with the Highlanders, or one and Janga Locum Loy.
Unzim, in the sense, Uti, Uzunken and Lapana.
But
my friend
is mad.
Yeah. Uzunken and Lapana, so maybe mad. Majitina zungonjwa da sila lutu. But you are trying a lot. See a figure from Panangas, Mr. Safi. See a very good look at the person.
O British Jackass employ, Uti was a Temperan Cosin, Uti, Molunia Usugo, was a part of the Highlanders, Umba Pires, Kundas, what a Kateche, or a man against Luto, was a Mizalo and Guku. He managed to the seven, he's a powerful state of Lawayo, he came along with a Jesus man.
Yeah, woman manje sike sizweli nabalaleli be studio 7.
Sanibonani studio 7. Yani bonke balandeli be studio 7 yali ngimelela lani basakazi na ngobhusha umoya ngikhuluma ngisejoseph ngokuhlala. Ngokusebenza ekhaya ngibuya efana. Ah mina into engikhathaza kakhulu lugaba lwama-teacher eZimbabwe. Ah phela sokungazathi kulicala phela ukufundisa eZimbabwe, right? Kufundwani ma kunjalo esizikolo manje uvula. Sebeqalile futhi sokukhalala thina abantwana athe sibungiselele sibhadale yonke into athe sawula mali awuzosenti ubungiselele abantwana bantu thini uzozopha uthicha ngababhadale kanti kufundwani vele akuyekile phela njalo lae lezakhamuzi zigoqe izandla ziyazithulela kathi imali thina siyikhupha pha ebeke sibhadalele izi hhayi beku sokuthumathi lae ndikubhekile mathicha lani hhayi hhayi lezakhamuzi azilincedisi uyadungisela ukuthi ublame ubani thina esifundisayo yitho sesisenjeni kathi ukuthi liyale konke kiwoku okuyizidi kwangibona lokhu kusizayo nakho sokubulala futhi ufundi abantwana ukuthi izidi kwangibona lokhu hhayi sahlupheke ezimbabwe bantu kathi sawonani kati hhayi indawo ibuhlungu ma
selibonani istudio 7 linjani hayi thina siyaphila ungulubu sefolos sicela phela thike ungenele phela isibona kathi kwenzakalani ngowesha umbuso lo osithwalise ezima umbuso lo osithwalise ezima shila abantu bathwele ezima akakula mgwaqo ungabheka uma usuke efolisi yakobulawayo hhayi kumagodigodi lisikhulumele egovernment isiqinisele umgwaqo
Yes, ngibonga kakhulu Oliver Lisanga njabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube sibonga kakhulu kwenkathi lusenzela khona namhlanje lilale
lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.